Umumo umibubi gande lapha eZimbabwe malana ngezemali ngoba uyabona ukuthi besithwele nzima sibili lapho ade sikwanisa ukuthi umuntu athathe i-$100 ngelanga bekunzima kungasebenzeki. Lamhlanje njewana sebesithi ufale kwehle kule ku-100 kuye ku-$50 umumo wangkhona sunzima. Bengikhangele izolo abadala abantu abadala ubone abanye bahlezi phansi abanye bayehluleka khona lokuma bemelele imali yabo kusukisela ekuseni ilanga leze liyethona imali bengelayo bese izibuza pho ukuthi lanxa kuthiwa bayiphiwe ibe yi-$50 ubaba usuke eToronto ubaba usuke ePlumtree bahamba ngezimota imali leyo iyahle iphelele ezimoteni okuyukuthi yathi sefika ekhaya vele seswelele imali engeke imncede ngalutho kuphose kufana nokuthi engasayithathi imali yakhe. Besokusiba luhlupho ukuthi nxa engasayithathanga basayitholi ukuthi bayigcine ebhenki bathi hayi imali yakho siphelile usuzabuya kunyanga ezayo abasabali ukuthi kuleyana inyanga kazangathathe lutho. Hayi isimo sibi kakhulu.
Ngokubona kwakho kuyini okungakusenzakala lapha?
Okubi kakhulu ukuthi bona bayabeka ilanga ukuthi ngelanga elingaka sizabeka ama-bond note. Babethe ngo-October bazabeka ama-bond note. Lokho kwasekubangela ukuthi abanikazi balebo abanezimali abathola ama-United States dollars bathathe izimali zabo ngamasaka baphuma lazo. Labo abangaphumanga lazo labo bazigcibele lapho bazigcibele khona. Bamelele ukuthi lawo ma-bond note ebuya kutholakale ebhenki imali zabo bezingekho. Lanxa kuma-business abo i-stock sabo sebe-stocke okuluthwane ukuthi akusoze imali zabo zitholakale. Yikho ke la ma-bond note ayethuse kakhulu abantu beZimbabwe abawafuni bacabangela ukuthi kuzaba ngama-bearer sheng lokhu esake saba khona ngo-2008. Yikho ke ivili lami bonje ku-business yami angisabhenki imali. Akula muntu futhi ozamfosa ukuthi ngibhenki imali ngoba ngiyabe ngizayithatha zini ebhenki. Kungangcono itshontshwe endlini kumbe itshontshwe lapho engiyabe ngilayo kungcono kulokuthi ngithi imali ngiyisebenzise ezibhela kangaka ngiphinde futhi ngiyilayinele ebhenki angisakuyenzi.
Manje ngokubona kwakho kuzaphetha ngani njengoba la ama-bond notes akhona asezafika kathesa?
Ama-bond note angazafiki siyabe siphakathi kohlupho. Njengabantu beZimbabwe sesizaqalisa ukuthi silayinele ifuweli ngoba iyabe ingasasenelisi salisa ukuyalayinela impuphu ngoba iyabe isithengiswa emgodo kuma-black market. So kuphose kufanane lalapho u-2008 esasikhona. Yikho-ke njengabantu beZimbabwe kubuhlungu kakhulu lokhu esekwenziwa yihulumeni beZimbabwe njalo ikwazi ngoba ayisikho ukuthi lokhu bakwenza bengakwazi. Bayakwazi ngoba bona sikhuluma nje ngemali lezi esithi ziyafihlwa ezitholwa ngamasaka yibo bona abahulumende abasebezithwele eseze ukuthi umumo lo wenzakale kufana bezayenza imali ngomgodo nge-black market bona nje amadoda esilawo la kuhulumende eZimbabwe.
Kodwa yena uhulumende uthi abantu kabazwisisi ukubana azasebenza njani ama-bond notes lawa ngoba kukhona okunye akufake eceleni okufana lokuphathisa bezamabhizimusi.
Sibatha kulihulumende lowabe kuhulumende ilizwe lethu leZimbabwe kufane ngenyanga libe le mali ekwana 200 billion eyiwesethiwayo konke i-circulation kodwa ungakhangela ukuthi kusukusiyela kuMeyi kuze kuthi September bekule 250 kuphela imali adi ikhona ukuthi isekhiwe. Sokuyikutho ukuthi siphakathi kohlupho. Lawo ma-bond note engabuya kungela maliyana esithi i-security ayafanana nje lamaphepha. Akula muntu ozawayamukela kwelinye ilizwe. Nakhonapha nje kwamanye ama-business bayabekuthe ukuthi hayi thina i-petrate kasiyithengisi ngama-bond note. Ama-user kube nzima ukuthi uwathole.